okunye mina ngwami okeke kungimangalisa ithethi liyabe iyi-court application liyabe iyi-court ehambe kubhalwe ama-affidavit emthethweni i-court ikhesi nxa isuya e-court nxa kuzakuba lokuphikisana ngokuthi kwahamba njani uzibane wasesithi uzibane wayengekho uzibane wayekhona siyazibona i-court ibiza abantu ukuba ubufakazi kangandanga ukuthi yenze isinqumo zayo kanye amaphepha uyaphile egangeke zonke zimeze zinto ezinjalo khona ngalo e-high-court uthokozani khube kazange wabuya wabakhona kazange waya e-court okutho ukuthi isinqumo lesingasiphiwa yena wayengekho wayeyi-default so umuntu wawini i-judgment ungulundoda ongu-first respondent yena wayengekho so amaloya izoza besithi no lowo kanti usezavunyelwa ukuthi akhulume njani amaloya akhe azavunyelwa njani ukuthi akhulume njengoba bona babevele bengekho e-high-court babelovile so kutho ukuthi i-appeal le ingayiba-affecta so yikho ojaji kade bekukhangela izona basebekhangela bathi hayi abavunyele labo ukuthi bafake ama-submissions abo e-court so ngamaphitshane yikho engathi mina kwenzakele izolo lanamhlanje ngike ngafika khona izolo ngathola kuvithi kuthiwe kuphendulwe namhlanje
manje isinqumo esingathathwa lapha singasebenza njani khona okwenzakalayo sokwedlulwe isikhathi siyabona ukubana sekulamabandla ehlukeneyo amabili
kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambisise ukubana ibandla elangena emncintiswaneni wephalamende yasemncintiswaneni kapresident kwakuyi MTC Alliance ibandla elithole amalunga ephalamende i-MTC Alliance ngaleso sikhathi ukhuphe naye wayele-MTCT laye ekhonapho incintisana wadliwa umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abe sithatha over iparty yabantu abawinileyo ngibona ingazani i-judgment leyi nxa ingaphuma asithi iphume ihambelana nalokho okufunwa ngu-first respondent okungenzakala kuphela kungathiwa akulungiswe izinto ze-MTCT eziphathelane lama-elections nani kodwa angiboni ukuthi kungatshintsha labo abasephalamende kuthinte iparty esephalamende zonke izinto ezenzakala eziphathelane nephalamende babengangeni kiso.